Amachajizi amqoka asegcekeni odadewethu bachaywa odadewethu kulobufakazi ukuthi babanjwa ngendlela engayisiyo ngakho ke konoko nje ubufakazi bona obugcweleyo yiba wayesaba ukuthi buzwakale enkantolo ngimele ngincedisana lohlangothi oluthuthisayo hayi indaba yethu ihamba ngendlela enhle kakhulu umlando usukulaba akuthiwa yizibotshwa labo ukuthi bazincedise ukuthi batholakale bengelacala balemvumo emthethweni ukuthi basebenzise yonke indlela abangayisebenzisa ukuthi bazivikele esingakuthi ngesikhiwa they've got a constitutional right to exploit all avenues that they strongly believe yiwangabancedisa ukuthi bazikhiphe kulolu daba kodwa bathela amanzi emhlani wedada asevele esechithekile umbuzo yokuthi bazawabutha njani hayi thina okwakhathesi siku-driving seat into abazama ukuyenza ukuthi isitimela nxa sesithe sasuka uzame ukusimisa ngezandla asisami i-application yabo leyo siyilindele I have already preempted ukuthi definitely it won't be merited the application nje yokuthi badelay nje ukuthi indaba iqhubekele phambili indaba leza qhubekela phambili isegcekeni singeke sikuthathe njengento engasethusa sibalindele
ungasichasisela ngamafeature ukuthi kwenzakaleni emthethwandaba ngomvulo kuyini okukhulunyiweyo njalo kuyini eselikulindele
nje udaba singathi luqalisile esikuchoyo ukuthi izibotshwa zingenile enkantolo zithe zingenile enkantolo zabika phambi kwenkundla ukuthi zifuna ukuthi inkundla ekhangelisise lokho ezikhonona ngakho bona besithi ukuthi icala lela baletheswayo nxa inkundla ingahlolisisa lecala elingeke lime emthethweni inotice leyo ngeyokuthi umchuchisi alindele akhangelele ukuthi kule application abafuna ukuyenza abathe bazayifayila mhla ka 15 i-application leyo ngeyokuthi ba-accepted the charges zakufaka ngesilungu nje okunye kwangikhona kungani kuyangilahlisa ngesintu what they mean is ama-charges as they stand they are vague and embarrassing ngakho-ke bafuna ukuthi bafayile mhla ka 15 thina sasesivumelana ukuthi bangafayila mhla ka 15 thina mhla ka 17 siyaphendula khonokho ababekufayilile inkundla izanika isinqumo mhla ka 21 konke lokhu kwenzakala ngontulikazi nxa sithi siyakukhangela sibona ungani nje ikuchitha isikhathi ngoba and nxa sezilime zaqonda ematsheni okumele ukuthi umuntu akwenze ukuthi abone ukuthi uyazinqanda azikhiphe ematsheni zingene emfolweni.